singathi thina umngameli ukhuluma kuhle njengokubona kwethu sibona njengani into azikhuluma zibe sense. Ngakuthiwa wavela wayenza khonokho sisemhlanganeni sonke ngahlanganani nalokho esakubonayo nga izinto zalunga into azikhuluma khona zimake isense ngenxa yokuthi ukhuluma phezu kwedemokrasi nokubambana ndani nani i-engagement izinto ezizifunayo sasavela sathi sithi sifuna lezi zinto kodwa before kwakuyenza njengani hhayi sasingaboni izinto ngamehla afananayo kodwa ngazithi sibona njengani yenza izinto eziyona but they always say the devil is in the implementation uzatranslata yini izinto azikhulumayo njengendlela ayikhulumayo yona it's very very important. So, sibona njengani ngathi hayi useright asazifundi ukuza kumanjani.
Manje ke kumabandla aphikisayo afana labo MDCT liwabona njani asithi thina anqobe ujaha lo okhokhela MDC umnumzana Nelson Chamisa libona ngani ilizwe lingathuthuka yini?
Akazi uyazi izinto lezi sometimes zifuni maturity, zifuni experience, zifuni ama-policies aqondakaleyo. So asiboni ukuthi kumbeni kukhona umuntu wonke ule kumele anike ithuba ukuthi ayenze izinto azifunayo zezinto ezifunwa ngabantu. Kodwa mina ngibona njengani ama-opposition ethu uyazi sometimes you wonder ukuthi abantu njengabo nalaba be-MTC ukuthi singaba ne-constitution elimele liyilandele kodwa seliyephulita singene-constitution ezinye izinto kuye sabe. So angiboni mina zilungiswa kuhle kuwona lawo ma-opposition parties ngala clear vision ne-mission ne-strategy yokuthi bangazungamele asazi.
Kodwa siyananzelela ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ungani kakaqalisi ukukhankasa njengalokhu okwakwenziwa umongameli Robert Mugabe sangumongameli amarali lokunye okunjalo akusoze kubangela ukuthi anqotshwe.
Anti bathi bona bazalungisa ama-starali abo bathi abayeqalisi ukukampela bathi bona bazayenza kulezinyanga ezibuyayo kodwa bathi bona kathesi hhayi abakaqalisi so that ukuzabuya ngiyabona ukuzabuya.